siyalambulela ku Studio 7 ngesonto ziku 10 kuNkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje iningi emhlabeni jikelele limanyane lamanye amazwe lamhla kunanza ilanga lokuhlonipha abesifazana ngendlela ezijiyeneyo i-Mother's Day. Imizamo yokumanyanisa ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana weshime incubelele MDC Renewal ilakho ukutshabalala ngemva kokuba MDC Renewal iveze ukuthi iza kwenza iCongress yayo izimele iyodwa ngoncwabakazi.
Kina unqinyetho umanyano ukhona. Esingakwaziyo ke ukuthi kubangani bethu njengoba inkulumo zabo ungani zikhuphe ukungafisi ukuqhubeka bexoxisana naye. Buyasibangalisa lokho thina njengenhlanganiso hhayi silokhu sisazimisele.
Sixoxa lomnumzana Zenzo Nyoni wenhlanganiso yebulawayo Unemployment Youth Agenda ngemisebenzi yabo.
Inhlanganiso emele ontanga abangasebenziyo lasezikolweni sikhangela ubona ukuthi isibanga sokuthi kakhulu esigabeni semasebeleleni ontanga sengenelisi ukufika esibangeni sokubhasa lokho kuthiwa i-pass rate ngesilungu kubangelwa izikolo ezikhathana sizani labahlali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi emhlabeni jikelele limanyane lamanye amazwe lamuhla ukunanza ilanga lokuhlonipha abesifazana ngendlela ezijiyeneyo i-Mother's Day. Kwele Zimbabwe iningi lijwayele ukuthokozisa ngendlela ezijiyeneyo onina, omkabo, odadewabo, labanye abesifazana abasempilweni zabo. Kodwa abanye abakhulumele Studio 7 bathi akusalula ukuthokozisa abesifazana ngaleli langa njengoba kungelamali yokubathengela izipho ezijiyeneyo lokunye ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle. Bathi imali encane abayitholayo isetshenziswa ukuthenga ukudla, ukubhadalela abantwana ama-school fees lokunye. Abanye njalo bathi ziningi indlela zokutshengisa uthando kwabanye lanxa kungelamali. Imizamo yokumanyanisa ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana weshime incubelele MDC Renewal ilakho ukutshabalala ngemva kokuba i-MDC Renewal iveze ukuthi iza kwenza iCongress yayo izimele yodwa ngoncwabakazi. Isikhulumeli se-MDC Renewal umnumzana Jacob Mafume utshele Studio 7 ngeviki edluleyo ukuthi sebephakathi kokulungisela umhlangano lo. Kodwa okumangalise abe-MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube ukuthi ngoncwabakazi khonapho yikho obekumele amabandla omabili ebambane njalo akhethe inkokheli entsha kuCongress. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube, umnumzana Joshua Mhambi.
Ekuxoxeni lapha kuvukele inhlupho zokuthi i-Renewal kwabameli bepharlamente baxotshiwe waswele ukuthi kuya kuthethwa ndaba lapho bafike badliwa khona. Lokhu sikubekezelele ngoba sisazi ukuthi abanye bethu bamoshakele ngokuthotha ephalamenti. Kodwa kuthe sekuphuma impumela le endlela ikhanya kuzakaliyo okuthi bathothiwe ngokuphelelele besikhangelele ukuthi siqalise ukukhulumisana njalo. Kodwa sisizwa emaphepheni sizwe lemsakazweni lapha sebefuna ukubafunisa neCongress yabo. Uzakhumbula ukuthi khona obekuvunyelweni ukuthi iCongress izakwenziwa uma inhlanganiso lezezimbili sezihlanganise ama-structures abo. Kodwa-ke sesimangala khathesi sona sekuxoxwa ngeyakwiCongress ngokuthi bazabuya bazoxoxisana nabanye abaningi ngemuva kokuhlangana kwabo. Yikho lapho esikhohlwa kwamanje.
Ngalokho baba Mhambi, lisaqhubeka na usakhona umanyano kumbe sokuyikuphela kwawo?
Thina unqinyetho umanyano ukhona. Esingakwaziyo ke ukuthi kubangani bethu njengoba inkulumo zabo ungani zikhuphe ukungafisi ukuqhubeka bexoxisana naye. Kuyasibangalisa lokho thina njengenhlanganiso hhayi silokhu sisazimisele. Uzananzelela futhi ukuthi ngikulamalanga adluleyo sebekhuluma ngokuthi abasoze bakhulumisane lathi kuphela bazakhuluma nabanye abantu. Kuyasimangalisa khonokho ngoba thina besikhulumisana ngenxa yokuthi silembali ngoba kuzakukwa uMTC kaTsvangirai labo bakuyizolo besuka kuTsvangirai singani kula ukuvumelana thize njengabantu basebebona ukukhanya abeze ngokubona iminyaka leyo-15 edlulele. So-ke besimele sixoxisane thina bese sibuyela njalo sesiyimbumba sisiyabonana lalaba abanye abadlalo abathathu.
Lo mnumzana Joshua Mhambi isikhulumeli seMDC ekhokhelwa umnumzana Watchman Ncube ubekhuluma icingweni lontungamili inkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa e-Migrant Workers Association ithi ikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga alinhlanganiso ukwenzela ukuthi zithole uncedo zingaxotshwa emsebenzini kumbe kulelo lizwe. Inhlanganiso le ithi incedisa abantu abavela emazweni achiyeneyo ngokuthi bathole iholo labo kubaqhashi njalo lempahla zabo ezigoqela imbeda omabona kude lokunye okunenginengi kungachaphazwa ngabanini bezindlu nxa bona sebebotshiwe. Umqoqi wenhlelo zali inhlanganiso umnumzana Butholezwe Nyathi usichazisela ngokuthi inhlanganiso yakhe isebenza njani.
Inhlanganiso yethu kahle kahle ibheke kakhulu kakhulu endabeni eziphathelane nezisebenzi nokusebenza kwabantu. Kodwa siyakwazi ukuthi asingeke sibheke nje umuntu ngokuthi ungumsebenzi, umuntu ule social life yakhe. So njengoba izinophobia le beyisenzeka thina sisebenze ngaphansi kwenhlanganiso egoqela ama-organizations amaningi esiyibiza sithi partners committee, yikho lapho bekade siphathisiphetha khona. Njalo silo patron wethu uBishop Paul Verand okade egcina abantu ababuya ngaphandle e-Methodist Church. Nguye ke ogijimayo ubekase KwaZulu-Natal emalangeni adlulileyo, usePort Elizabeth isikhathi esiningi ubekase Gauteng waze wahlangana noPresident uPresident Jacob Zuma ukuthi ekhulume izikhalazo zethu njenge-Migrant Workers Association, yena engupatron wethu we-Migrant Workers Association. So sizamile ngazo zonke indlela ukuthi si-raise ama-issues aphathelane lezisebenzi nokuhlukuluzwa kwabo ngalezi nophobia edlulileyo.
Phakathi kwengxabangxoza leyi libakhetha njani ukuthi laba yizisebenzi laba ngabenhlanganiso yenu kumbe lisebenza la wonke nje umuntu?
Siyasebenza la wonke umuntu dadewethu, kodwa into ebalulekileyo ukuthi njengenhlanganiso asingeke lathi sijabule ukuthi umuntu eze kithi ngoba sekanenkinga. Sithanda ukuthi abantu beze kithi be-register bese ngama-members e-organization ukwenzela ukuthi kusasa ma kuvuka something affecta impilo zabo singaqala ukubuza ukuthi kahle kahle wena vele ungubani. Sikhuthaza abantu ukuthi abaregister sibambisane sibaningi. Yonke lento is about pulling together ama resources, is about pulling together not only financial resources kodwa uletha zonke lezi zinto ezifana nokuthi ukucabanga kwabantu, ukubonisana, nokubona ukuthi singayenza kanjani ma kulezi zinto ezintsha ezintsha ezenzakalayo. Thina siyathatha wonke umuntu whether udocumented ulamaphepha okuhlala lapha kumbe akala maphepha okuhlala lapha, as long as engumuntu obuya ngaphandle eyi-migrant siyamamukela. Kodwa siyakhuthaza ukuthi abantu abasijoyine kusese nesikhathi ukwenzela ukuthi singachitha isikhathi sesilokhu esibuza ukuthi ungubani kahle kahle wena vele ubuya kuphi.
Baningi abeZimbabwe akuyibo abangena enkingeni kumbe kuyafanana lakwamanye amazwe.
Into ekhona zadwethu ukuthi eqinisweni abantu baseZimbabwe yibo abaningi kwedlula abantu abaphuma kwamanye amazwe. Loba nje kuba kwesinye isikhathi kuba lula ukuthi abantu beZimbabwe bekhona ukuthi bengene kuma-communities befit kuma-communities ngcono kulabantu ababuye eNigeria kumbe ababuye eDRC. Kodwa esikubonayo ukuthi wonke umuntu uyathinteka. Sikhuluma kanje kukhona abantu base-DRC abasewe-reportile kithi ukuthi kulabantu ababuleweyo kuwa ngamalanga. Njalo siyabona thina ukuthi le nto le yezinophobia izoqhubeka kodwa isoze isabikwa ngendlela ekade ibikwa ngayo ngesikhathi abantu betshaywa ilanga libalele. So abantu baseZimbabwe ke bathintiwe kakhulu ngoba yibo abaningi kodwa wonke amazwe athintiwe, wonke ama-migrants are-affected.
Lo mnumzana Butholezwe Nyathi umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association ubekhuluma icingweni le-Studio 7 esesigabeni seLimpopo Province khona le kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungamili inkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ingile siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Unemployment Youth Agenda umnumzana Zenzo Nyoni. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni.
Siyabonga Nkomo.
Inhlanganiso yakho iyenzani kahle kahle lijongene?
Inhlanganiso emele ontanga abangasebenziyo lasezikolweni. Sikhangela ibone ukuthi isibanga esokuthi kakhulu esigabeni semathebeleleni ontanga bengenelisi ukufika esibangeni sokubhasa lokho kuthiwa i-pass rate ngesilungu, yikuthi sikunanzelele ukuthi nxa kade senza i-research yethu ukuthi kubangelwa izikolo ezikhathana duzane labahlali. And then sakukhangela futhi sesikhangela ngezokusebenza ukuthi ontanga abaningi abasebenzi kathesi nxa sisiyakhangela esibangeni esidlulileyo kule i-xenophobia khona e-South Africa ukuthi yikuyini okwenza ukuthi besuke elizweni kakhulu kungenxa yokuthi ontanga abaningi ma beqeda izikolo bafumanise ukuthi bahleli abasasebenzi.
Libanceda ngani abangasebenziyo ontanga laba?
Ngikhuluma nje namhlanje kulabontanga abafika about 32 esibahambisile kwenye ikhampani ethize engingeke ngayitsho ngegama just to protect ikhampani yena leyo ngoba into ekhona njengeboya siyabhala izincwadi sibhalele those few companies ama-companies wona asila amantuthwana esigabeni semathebeleleni ukuthi sikhasane nawo ukuze nxa kuvuka nje imisebenzi emintuthwana yena leyo elingeneyo kumbeni engathi umsebenzi ekuthiwa yi-part-time kumbeni ama-temporary senelise ukuthi lathi njengenhlanganiso sithole i-opportunity ukuthi sihambise ontanga bona labo abangasebenziyo abangamamemba e-organization ngoba ibuya i-organization le i-membership organization we-structure zayo ezokuthi silama-qualified abantu abaqeqeshileyo nabanye abangazange benelise bathola imfundo eyeneleyo aba-underprivileged labo silabo kunhlanganiso yonaleyo. So nxa sebe sibhalela i-company incwadi sicela ukuthi sixhasane nayo nxa yona iyabe ifuna aba-qualified abaqeqeshileyo esigabeni esithize siyakhangela ehlelweni lethu kudatha yethu sibone ukuthi silabo yini abaqeqeshileyo abangafunwa yileyo company kuleyo eyababe ifuna i-vacancy. Nxa uthi labo and then sesibhala incwadi kuleyo company as a recommendation lethu ukuthi hhayi silayo lapha untanga uzibani bani sicela ukuthi engani ngathola i-opportunity ukuthi athole lowo msebenzi. Ngikhuluma nje namhlanje kulabanye abahambileyo kade beyi-32 abahambileyo besenza i-interview kungenile abanye abayi-24 so i-10 iphendukile but that is the first lot bangena nje ezindaweni ezine ama-companies amaningi ajene.
Lingaba lophenyo eselike lalwenza na oluveza ukubana abangaka abasakhulayo abangela msebenzi koBulawayo?
Okwamanje Nkomo asebe-registered ku-organization yethu sikhuluma khona esigabeni semathebeleleni about 11,182 sizoba nabanye ngoba i-membership yebuya ayikho kulesi sigaba semathebeleleni kuphela nase-South Africa silawo ama-branches ebuya ngoba ayisikho ukuthi ontanga ukuya egoli ukuthi bafika besebenza abanye befika behlupheke kakhulu okuzususize kugcine bephendula besiza ekhaya ukuzozama futhi impilo kahle egoli silawo ama structures afika uma 3,000 something ama-youth amanye akhona ngala amanye asebenza amanye akasebenzi and sesilalo uhlelo futhi khona ngale egoli lokuthi sizame ukuthi sincedise labo ababengasebenzi ngama-structures ethu abe segoli nakhona lapha silayo ama-structures ethu ancedisa engathi ngikhona i-employment research esiyenzayo ukuthi sibone ukuthi silabontanga abangaki ama-youth amangaki angasebenziyo but okwamanje ingathi siku-11,182 abangama-members ethu okuyukuthi ama-members lokhu ejoyina engena angasebenziyo.
Uyathi ukubana libaxhasa njani abasakhulayo libadingela imisebenzi lapha lalaphana? Lina zikhona yini inhlanganiso ezilixhasayo kumbe lukhona na uncedo elilutholayo kuhulumende mhlawumbe?
Uhulumende asikatholi uphaso noma olulodwa noma kwezinye izinhlanganiso ngoba into esiyinanzelelayo ukuthi ungakhuluma ngeqiniso lokuthi equal opportunity ukuthi hayi sifuna lathi ibe nengxenye sibonakale ukuthi ontanga abathole umsebenzi ngokulinganayo langokufanayo kugcina sungulwana umuntu othiwa su-anti-government ngoba ngike ngabona amanye ama-challenges ngalokho sengifonelwa laphana lalaphana ukuthi inhlanganiso yakho imeleni zamani njalo ithoni nxa ikhuluma nge-equal opportunity le-good So asika lichole uqhaso ku government ngalokho. So into engingayitho kathesa.
Ah kuphose amazo okugcina inyoni utsho kuZulu usekelo eliludingayo ukuze liqhubeke lincedisa ontanga bathole imisebenzi.
Ngiyabonga Nkomo. Esingakutsho ke thina njengebuya ukuthi sifisela ukuthi ontanga bajoyine ibuya. Ibuya inhlanganiso ezimele yodwa engathi ngesilungise non-governmental organization engekho affiliated asibambananga lenye inhlanganiso ezomba ngazo. Siyakhuthaza ontanga ukuthi bebuye bebambane nabontanga abanye ngoba sinabo abanye ontanga abaqeqethile asebencedisekile. Silabo ontanga esipromota ama-talent abo naye. Nxa uyintanga olesizwe sokudlala ibhora siyamfaka esibangeni sokuthi azecine engumuntu oqeqeshe kakhulu ngezebhora egcina edlalela lapha ukulithalenti uyathola ukuphila kumbe imodeling uyathola ukuphila kumbe icricket uyathola ukuphila siyabapromota abanjalo sibahambisa ezinhlanganisweni ezindala ezikhaliphele kulokho. So engikuthoyo Nkomo yokuthi sinida uxhaso nje kuphela kumaZimbabwe wonke ebone lokho esikwenzayo ngoba labo bantu abase-South Africa abaye bacela bekuphendukile bengatholanga umsebenzi kodwa lokho esibancedise nxa bekhona ngalo ukuthi bethole umsebenzi. Lokho esibancedise laba abangakho ukuthi bethole umsebenzi. Nasezifundweni ukuthi ihulumende mayinanzelele ukuthi ekhozelwa uhambo olude ebantwaneni besikolo ngoba umntwana wesikolo siyasaba le research esematnot othola umntwana wesikolo hamba 20.5 km esiyesikolo ngugrade 1 and ufika sekhathele icina sezonda isikolo umntwana efike la. So yilo ukuxhasa seludinga kakhulu ukuthi emathebelelweni we need i-development ukuthi abantwana abancane nabo bethuthuke bengabe le mangeledele abayihamba esikolo ukuze senelise ukuthi onkona abantwana nabo bephase ngokufanele.
Hayi siyabonga mnumzana Nyoni bekukuhle ukuba lawe kuhlele.
Hayi siyabonga kaNgomo siyabonga la.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Unemployment Youth Agenda umnumzana Zenzo Nyoni. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo Lilanga.
Sibonge ke uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Lamhlanje kuyi Mother's Day nje ke sizwe umculo esiqhonsela omama ovela ku Boys to Men besithi a song for mama.
And it just wouldn't feel right when I didn't have you by my side. Oh, you were there for me to love and care for me when skies were gray. Whenever I was down, you were always there to comfort me. And no one else can be what you have been to me. You will always be. You will always be the girl in my life for all time. Mama, mama, you know I love you. Ooh, you know I love you, mama.
Silethemba bawukholisile umculo umama lo wami ke umama uMandebele ngithemba ubelalele. Hayi ke ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo inenge emhlabeni jikelele limanyene lamanye amazwe lamuhla ukunanza ilanga lokuhlonipha abesifazana ngendlela ezichiyeneyo iMother's Day. Imizamo yokumanyanisa ibandla leMDC ekhokhelwa umnumzana weshimencube leRenewal ikhanya ingehlula. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.